Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 13 kuMpalakazi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu abaningi eZimbabwe abasazilandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
I-coronavirus le ayizihambeli yodwa, umuntu nguye ohambisa eyihambisa komunye umuntu.
Bayehluleka abantu abaningi ukulungiselela ikhefu lekhisimusi ngenxa ye-COVID-19.
Abantu abaphithizeli njengendlela esajayele ukwenza ngayo iminyaka yonke.
Kukhangelelwe ukuthi kuzakhethwa umongameli okusemthethweni kusasa kwele Melika. Umongameli Donald Trump elokhu esithi nguye owanqoba kukhetho lolu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende wakwele Zimbabwe uthi ukhathazwa ngokwenziwa ngabantu abangasalandeli ngemfanelo iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 osubulele abedlula amakhulu amathathu elizweni 307. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UDokotela Agnes Mawomva okhokhela uhlangothi lukahulumende olulwisana lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19 olwe-National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe usanda kwethula umbiko oveza ukuba uhulumende ukhathazekile ngokwenziwa ngabantu abangasalandeli iziqondiso zokuvimba umkhuhlane lo ezethulwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele eye World Health Organization.
People are simply not wearing their first mask anymore. Let me once again remind
ngabasazihluphi ukugqoka ama face mask abantu. Ngithanda ukukhumbuza uZulu ukuthi kumele akwenze lokho ngalesi sikhathi ngoba ilizwe lingakabi lawo lowo muthi wokuzivikela kiwo. Lezo ndlela zokuzilondoloza kulomkhuhlane kuyikulandela lezo ziqondiso ezabekwa ngokufaneleyo ngoba ziyasebenza. Kumele umuntu abone ukuthi uyigqokile leyo face mask yakhe isikhathi sonke, angaze athintana labanye mahlayana i-social distancing, njalo ehlukane lomkhuba wokubuthana nje, nokuthi ageze izandla ngesepa isikhathi sonke loba asebenzise i-sanitizer.
This is our new normal. Let us take it seriously.
Wethule umbiko lo ngesikhathi sokulabantu abedlula inkulungwane ezilichumi lanye 11,162 asebehlolwe kusukela ngombimbitho lonyaka batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abedlula inkulungwane eziyisificamunwemunye 9,324 sebaphepha kumkhuhlane lo. Kulabantu abangamachumi ayisifica minwe mibili lanye 81 abahlolwe izolo batholakala bele COVID-19. Phakathi kwenani leli abantu abanengi abatholakale belomkhuhlane lo ngabahlala kobulawayo. UDokotela Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital uthi abantu abanengi kabasazilandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
I-coronavirus le ayizihambeli yodwa, umuntu nguye ohambisa eyihambisa komunye umuntu, ayiphefumulela omunye umuntu, umuntu ayithathe ngemphefumulo kumbe ingene emehlweni kumbe ingene emlonyeni.
Kulabantu abathi akuncedi okukhulunywa nguhulumende ngoba abantu abenelisi ukuziphilisa kahle bedinga lokokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Melissa Chingwangwana okunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union uthi kunzima kakhulu ukuzivikela kumkhuhlane lo.
Phambi kokuthi isikole zivule sahlolisisa sabona ukuthi izikole eziningi azenelisi ukuthola lokho okuthiwa ngama-PPEs. Saxwayisa uhulumende ukuthi hayi izikolo azike zime ukuvulwa, kodwa uhulumende wakhetha ukungalaleli izixwayiso zethu.
UMnumzana Collins Ncube ohlala eHarare uthi ukuswelakala kwamabhasi okuthwala abantu emadolobheni kumemethekisa kakhulu i-COVID-19.
Isikhathi lesi se-COVID-19 sesitshengisele ukuthi ubukhokheli abulani lempila kahle yabantu, ngoba sinanazele ukuthi ama-COVID-19 regulations lawa asesetshenziswa u-abuser ama-rights ezizalwane ezezibabho lawo.
Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi abantu abafika phose izigidi ezingamachumi ayisikhombisa 70 million sebehlolwe batholakala bele COVID-19 kwathi abedlula izigidi lengxenye 1.6 million babhubha. Kwele Melika sokulabantu abedlula izigidi ezilichumi lanhlanu 16 million asebetholakale bele COVID-19 kwabhubha. Abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 297,000. Okwamanje ilizwe leBhilitani seliqalile ukusebenzisa ijekiseni yokuvimba ukumemetheka kweCOVID-19. Kuthi kwele Melika sekuqalile ukuthumeza ezabelweni ezichiyeneyo umuthi olungiswe inkampani yePfizer. Kukhangelelwe ukuba ilizwe leli lizaqala ukusebenzisa ijekiseni le kumahola ambalwa alandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kuzenjalo abantu abaningi badika basoze benelise ukuthenga ezivela emlonyeni lokunye okudliwa ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lonyaka ngenxa yokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 lesimo esibi somnotho eZimbabwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi sekhefu leli ilizwe limi kahle, abantu babethenga izigqoko ezintsha, izicathulo, amathenesi, izwiji, isinkwa esiningi, amanamunede lezifela emlonyeni. Babegada amabhasi belubhekise emaphandleni. Kwakuyisikhathi sokukholisa lezimuli labangane. Ukugugudeka komnotho welizwe leZimbabwe kanye lomkhuhlane we-coronavirus sokuchiye abantu bethithibele, iningi labo bedinga imali yokuthenga ukudla lama-mask okuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Unkosikazi Sharon Gumbi ngomunye wabathi kabakwazi ukuthi benzeni ngekhefu lekhisimusi.
Ethu sithola ukuthi abantu abaphithizeli njengendlela indlela esasijayele ukwenza ngayo iminyaka yonke, ngoba abantu bayesaba ukuthi mhlawumbe sihambe siye ekhaya, mhlawumbe emabhasini sizabambana le mkhuhlane. EGoli akuhambeki, somele badinga ama-certificate okuchapha bayenzeni okutest COVID-19. Ngaleso sizathu akusebunzimeni, we cannot even call it a festive season, ngoba izihlobo zethu ziyafa ngaphetsheya kwamazwe. Sivele siyesaba, siyethuka, siyethukile nje ngoba lokuthi kolo sizavulwa kumbe sizavalwa kumbe sizathini, we are confused. Enxa sidla imali mhlawumbe kuvulwe mhlawumbe kuthini, so siyethukile, we don't even know ukuthi siyenzena, sikwazi ukumele sikwenze.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi weNational Consumer Rights Association, uthi ikhisimusi yalonyaka izabe yehlukile kulejayelekileyo.
Lonyaka iChristmas kayisoze ibe yiliyane esiyijwayeleyo, abantu behlangene bebaningi, imndeni kuhlatshiwe, kudliwa, kukholiswa ngenxa yegciwane le-corona. Kuzaba nzima kakhulu ukuthi kwenziwe kanjalo ngokuba kule ngozi enkulu kakhulu. Abantu nxa bengahlangana kuba kulula ukuthi bathelelane, lokufa kusengaba kuningi kakhulu kulalokho okade kusenzeka. Ngakho ke kayisoze ibe ikhisimusi lesi esiyijwayele, izaba lomehluko, izabe isethusa, izabe abantu bebalekela ukuhlangana ndawonye.
Unkosikazi Madade Ndlovu ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo uthi kasoze enelise ukuthenga ukudla kwekhefu lekhisimusi njengoba kunzima ukuphanda imali emigwaqweni.
Qala kunje songomnyaka, kunje songesikhathi sikaDisemba wawubona ngokunyakazela ukuthi hey, sesingenile esikhathini sekhisimusi. Njalo wawubona nje langama-custom ukuthi hayi, into kathesi ziyathengeka. Kathesi vele khona kwehlula khona ukuthi uyohoda, akuhodeki, imali yangkhona yikho. Lama-customer vele bayakhala, bathi akula mali. So into zangkhona vele hayi, i-business ayisafani le-business, lama-business ebesiwabona iminyaka edlulileyo. Kunomehluko omkhulu kakhulu. Njalo lokuthi ikhisimusi nje kawuboni, hayi, vele akusafanani. So kunomehluko omkhulu kakhulu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mkhulunye lwaMaphosa, laye ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo.
Iyasebenzeka lapha lalaphana, kodwa akukho kuhle ukuthi ukuthi i-festive season sokusele ibizo nje kuphela, ngoba ayiselaso isisindo eyayilaso kudala i-festive season. Kulandela i-lockdown lomkhuhlane we-COVID-19 akusebenzeki kangako ngendlela ebesijayele ukusebenza ngakhona.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Nqobile Mafu uthi sekuyikwenza nje, kodwa akusela nzuzo kwezamabhizimusi.
Akuseyiyo bhizimusi esijayele liyana uDisemba sikwazi ukuthi abantu babethola amabhonasi. lonyaka ikhisimusi yangkhona nje ukuthi siphile sikwazi ukubhadala irent akula business akula business eqinisweni asazi ukuthi kumbe government yethu yakubona khona lokubhadala sesiphonga uphile la
kweminye iminyaka babebuya ekhaya ngobuningi babo abasebenza eGoli bagade amabhasi abasebenza emadolobheni bathi gwaqa emaphandleni kuhlatshwe inkomo kumbe imbuzi kudliwe santando kugide lizwe liyetshona ilanga abanye benatha utshwala itiye elochako kanye lamanamunede konke lokhu sekumotshwe yi-COVID-19 lokugugudeka komnotho kwele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Amanye amashona adabuka eZimbabwe ahlala kwelekhinya kusukela ngomnyaka ka-1930 sebenikwe amaphepha abenze babe yizizalwane zakulelo lizwe. Umongameli Uhuru Kenyatta wethule lokhu izolo eNyawo National Stadium ngosuku lukazibuse. Umnumzana Oliver Murekerera omunye wabakhokhela abantu laba iningi labo abayakhele eKeno duzane leNairobi uthi bedlula inkulungwane lengxenye 1670 abathole imvumo yokuthi sebengabantu bakwale Kenya. Ukhangelelo ukuthi abakhetha umongameli kwele Melika ababizwa ngokuthi yi-Electoral College bazavota kusasa kulandela ukhetho olwenziwa ngolwezi. Impumela yakhona elokhu ithandabuzwa ngumongameli Donald Trump othi lwebuka ngumnumzana Joseph Biden lebandla lama-Democrats. UTrump osanda kuvinjwa lidale le-Supreme Court ukuba aguqule impumelo yokhetho lolu ezabelweni ezimbalwa. Lokho esithi nguye owanqobayo hathi uBiden okhangelwe ukuthi uzakhethwa ngemfanelo ngama-electors ezabelweni ezijiyeneyo. Wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi abalandeli bakaTrump abagoqela abaziwa ngokubandlulula abansundu okuthiwa yi-Proud Boys betshengisele labanye babo izolo eWashington DC lezabelweni okwanqoba khona uBiden besithi uTrump kumele ahlale ngenkani esikhundleni sikamongameli. Imithethandaba eminingi sethule izinqumo ezithi akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho lolu lwebiwa libandla lama-Democrats. Kukhanya engani uTrump uzondele ukuthi unqotshwe nguBiden olama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 yena elamakhulu amabili lamachumi amathathu lambili 232. Bayalulandela ukhetho lolu abantu kwele Zimbabwe. Omunye wabo umnumzana Malaki Nkomo okubandla lezano PF othi akula ngoqoko eza kuba khona eZimbabwe loba kungaze kungene uBiden esikhundleni sikamongameli.
Esikukhangelele thina nguJoseph Biden lo osengena ukuba ngumongameli welizwe lase-America ikubana kwesisulwe izitheso zenotho esazetheswayo. Sikananzelela thina iZimbabwe sikhala mihla yonke ukuthi izitheso zenotho esaziphiwayo zingaphandle komthetho akuzange kulandelwe indlela efaneleyo. Konke okukhulunywayo kucelwa i-America ubana sikwenze. Mbona ngani ilizwe leZimbabwe selizamile ukubana lilungisise lapho kuthiwa kalilungiswe khona. Ngaleyo ndlela esikucelayo thina ukuthi uma lo umongameli engena kakhanyele kakhulu ukuthi iZimbabwe yethiswa izijeziso zenotho ezingekho endleleni njalo ezingekho emthethweni ezizwe esezibhambanisa ukusebenza kwabantu beZimbabwe.
Njalo umnumzana Busane Ndlovu odabuka kwamazambani enkayi ukuthi uthini ngokungenziwa nguBiden eZimbabwe engangena esikhundleni.
Ayize le Melika ayikho into elizayenzela iZimbabwe ngoba laba abantu abaphetheyo abayiwa abaphula amalungelo abantu basesekhona. Lokho okwayenza ukuthi befake lezo zinto izijeziso bezifakela uhulumeni weZimbabwe kusafana ngoba basesekhona, yibo ababusayo, yibo abaphethe ilizwe leZimbabwe. So amboni kusiba le nguquko ezingako eZimbabwe ngaphandle kokuthi iZimbabwe yona izitshintshe yona.
Ingcwethi kwezemithetho zithi kukhanya engani uTrump usezame wehluleka ukuthi asekelwe yimithethondaba. Ngakho-ke usefuna ukusebenzisa abalandeli bakhe ezabelweni ezinjengeGeorgia, Michigan, Pennsylvania, Arizona leWisconsin ukwethusela abazakhetha umongameli. Abadala bathi ubukhosi ngamazolo. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. umsakazo wabesifazana oselizweni lase-Afghanistan usuthole isicoco se-2020 Reporters Without Borders Prize for Impact. Umsakazo lo osebenzela eKandahar kwele-Afghanistan wethula imibiko ngokubhekane labesifazane lokunye. Abazali abaningi bathithibele ngokuthunjwa kwabantwana babo ngamaliqatha esabelweni seKatsina kwele-Nigeria. Kubikwa ukuthi abadala bathi abantwana babo kabakwazi ukuthi bangaphi okwamanje. Sike sizwe ezamasiko. Kuqhubekela phambili sixoxa le nyanga enkulu uMahlunga ngembiza yabobaba lokunye nje okutshiyeneyo.
Ukumotha lokho okukhulumayo sokuyikuthakathi okwesikhuluma ngabo la. Okwenziwa ngabantu abakhaliphe kakhulu emithini, abagabala ukukhaliphe emithini in a negative way. Right. Le nto le into embi kakhulu uma senza kanamuntu wendoda kuzima umuntu ayikhulume phambili kanje. Hayi sintiyamkelela ide lihlazo kakhulu ngoba maye sikuvelele uyabungasakwazi ukuthi usukele ngani. And lapho nje njalo umntotho umntu angakugulela ukuthi angabe lazi ukuthi njobe right side njobe ufika nje kwenziwa lokho. Iningi kakhulu imithi yokuganga phandle basho kusiya ngokuthi uyawuthemba yini lokho ngoba ungasukela ungakuthembi wena uzaza ukuthemba umntu azokushaya ekhaya. Ubuthakathi busekhona phandle lapha kuningi kakhulu and abantu bayabenza. Emithi ngilayo nje mina ngiyinyanga ngiyayazi imithi egagileyo ukuthi lokhu ngakwenza kanje emntwini kuyajika kubenje lokhu ngakwenza kanje kuyajika kubenje kodwa ke ma usuthe kwenzeka emuntwini kunzima uku-understanda wena osuvelelwe lolu hlupho usuzwa ngalo muntu okuncedisayo ukuthi heyi lapha ndoda kwenzakale kanje langidelele into enje ubukelelwe into enje ubotshiwe kudla angithi ma sokunjalo ungambusa ukubotshwa njani I cannot explain you that one because wonke umuntu lendlela yakhe angithi
okay
bese ngibuya-ke entweni yokuthi umuntu okwethiwe yena uyelapheka nawo ukuze ilombuzo angithi iyelapheka impela ziningi izindlela zokwenza lokho kuya ngokuthi ukotshwe njani futhi mali umuntu omsizayo-ke ezethe waba lokukhalipha lokuthi adingisisa abona ukuthi kwenziwe njani kuye lo muntu aphendule-ke ma isifika lapho baba ngoba ayilakuhlakanipha yehlule njengehlakileyo-ke leyo masinjalo silokubotshwa phakathi ngehluleke umuntu bakusebenzi bakwehluleke ngoba le mithi yale abobaba esikhuluma ngayo manje lama umuntu ebotshiwe ungayisebenzisa ingakusebenziseli yabona esikhathi esiningi futhi wena othothi umnikeza umuthi ayesuyamsebenzela kanye kubuye kubuyele futhi back to normal back to normal state yakhe ukugula lokho uyathola ukuthi kuyabe kudale lokho mhlawumbe uthivele ubotshiwe sokuthi umuntu uhlakaniphe nawe ubekwazi ukuthi ubotshwe njani ngoba kunzima ukelapha umuntu mhlawumbe othakathiwe ungakwazi ukuthi umuntu omthakathileyo hlampe usebenzise buciko bani uza fike kuleso simo amfake kuleso simo akusona that ingayenzelwa umuntu lwana ukuze ukwazi ubelapha akusadingi ukuthi directly umuntu ophethe kule problem yesilisa sikwiza isilisa ngesintu la le problem yesilisa ngibize lokuhle igama lohlonipha ukuthi inkinga yesilisa angithi so-ke ma usufike kulokho uthipha kuthatha eni muntu umnikeze hhayi lapho uyabuqamba mango ungamzama umzama umuntu uhluleke kodwa kungavele ubekwazi ukuthi oboshiwe sokule kucoba khona okusenziswayo ukuthi weqe le nto le yabayenzile sokuhluleka ungadlula khona pha usadingi lokumnikeza eminye imithi yokuthini yokuthini
hayiazilapho
ba ngoba ukuhlulisa abantu
hayiaiaezingalezi
ngoba abantu abaningi abaselalo ulwazi besisakeselesilakile abanye bengahlahlanga vele bengasazi bengakhulikangai abantu abane bakhulela emasontweni sevela yi-problem esidinga sona leso sinto ngasakwazi sakhonthipha i-direction ngoba nakho manje siye emuntini onginyanga njengam so sezibona abantu sehambe sekudevu sekusadana.
Sithathele lithuba ukuthi sibonge inyanga uMahlunga lo Ezra Jesus Banda. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Soku isikhathi sohlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe.
Ngingalitshona njani mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Wobe. Namhla kuhlelo silotondela ishoko owenhlanganiso ye-Clean Up Campaign. Inhlanganiso le ikhuthaza ukuhlanzeka emphakathini. Sixoxa ngenhlelo abalazo ezijonge ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Shoko ngiyakwamukela kuhlelo asiqaleni ngomkhuhlane we-COVID-19 njalo uhlelo lwe-lockdown uhlelo lolu luthinte njani umsebenzi eliwenzayo
sanibonani balaleli i-COVID iziqalise kube ne-lockdown ekuqala i-stage 1 sonke sama uhambe ezindlini kwayenza ukuthi sike sime ama-clean up ethu sasesiqalisa ukufundisa abantu nge-COVID ekhathi sikhona
Shoko bengicela ukuthi uqhubekele phambili uchasisa okuthile ngenhlelo elilazo ezijonge ukufundisa uZulu okuthile ngomkhuhlane we-COVID-19.
Njoba singabantu abe health sasesitshela abantu ukuthi behlale begqoka ama masks, besanitize izandla, benze social distancing endlokuthi bengaphonguhamba kungelanto enkulu eyabayihambelayo ngoba umkhuhlane lo uyabulala. Sekwenze njalo sasitshela abantu njoba lisendlini nani lithanyele ezindlini zenu njoba lingahambi likhangela ukuthi abantwana bayageza i-health yethu idlalela khonapho ukuthi siyasikhangela njani.
Lilazo ezinye inhlelo na ezijonge ukusiza uZulu ngalesi sikhathi siphansi kohlelo lwe-lockdown?
Sesihamba phambili sabona ukuthi hayi i-COVID le sibili ayiyindawo, kungcono lathi sibe sihamba phambili lathi sifundisa abantu esigabeni sisebenzisa i-social media ukuthi bengabanjwi ngumkhuhlane lowo. Kwasinika sibili lathi ithuba lokuthi sikhangele indawo esihanjwa ngabantu njengoba kathi bengangena edolobheni ukuthi nxa abantu sebephenduka sizenza njani ukuthi sicontrole i-litter. Kwasinika isikhathi eside sibili lathi sesilama-strategy amahle esizawasebenzisa phambili. Njalo sihlezi ezindlini saqalisa i-tree planting engakhuluma layo last year ukuthi besizahamba layo kakhulu, sesihambe layo kakhulu sibili, and lokhu kwasinika ithuba yokuthi abantu basezindlini labo bethatha isikhathi ukuthi beplante izihlahla njengoba i-climate change sesibambe kakhulu lapho kobulawayo amanzi asisela izulu libuya nzima, kodwa singaplanta isihlahla izulu lizabuya ngoba i-atmosphere iyabe isibhalansile.
Hayi, sikuzwile kahle Hloko, isikhathi iso sesidliwe ngumangoyi. Iphosela amazwi akho okugcina.
Ngamancane ngifuna ukulibonga abantu bonke ukuthi liyagqoka ama-mask, liyenze i-social distancing and liyasanitize izandla. Singakhohlwa ukuthi sisebenzise amabhimu nxa singena emadolobheni lasezindlini zethu, simaintaine okuhle. Ngiyabonga.
Hayi, zilukandaba, njengalokhu ngisanda kusho, isikhathi sesidliwe ngumangoyi sesifikile emaphethelweni ohlelo namuhla. Sithanda ukubonga uthondela iShoko ngokungena kuhlelo. Sizodibana njalo ngolwesibili kuhlelo D-Connection 8-9 p.m. khonapha emsakazweni we-Studio 7. Igama nguMike Hobe, mthwakazi omuhle, zimpapo omuhle. Bye-bye!
Yabona kulo Mike. So isikhathi omanje sokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kohlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Uziphatheleni mfundisi.
Siyahlangana njalo bakwethu, sizaqhubekela phambili ngendaba esagcina ngayo laphana sikhuluma ngomosi lezinyoka esayithola kuNumeri 21 verse 6 lika 9. Njoba ngatsho-ke ngathi kumele ke sikhangele ukuthi kambe lezo zinyoka zinyoka bani, ngobana mhlawumbe abantu bakwa-Israyeli babelunywa mbe zimamba kumbe ngamaphimpi kumbe yiphi inyoka yabaluma. Kodwa nxa sikugxilisa umbono lo mkhumbulo wethu siyabona ukubana lathi empilweni zethu ziningi izinyoka ezisilumayo zisibulale. Ziningi izinto ezenzakala empilweni zethu ezingafananiswa lenyoka elubuhlungu obumalisayo. Lumnyaka injobo sisiye emaphethelweni silunywe ngokuzinyoka eziningi, silunywe zindlala, esalunywa inyoka yokuswela amanzi okunatha, izifuyo lazo zazizalunywa indlala zafa, esalunywa yikuswelakala kwemisebenzi. Ngingasakhulumi ngomkhuhlane lo umbhuqazwe isifo sembubhiso se-COVID-19. Abanye sithe sihlangana lobunzima lobo sawela phansi safa. Kangitsho ukuthi asoze sife, siza kufa ngendlela ezijiyeneyo njengoba uNkulunkulu wakudala. Kodwa zikhona indlela esilimele ngazo ngokulunywa yizwe lezo zinto ezibuhlungu, ezinye obengamelanga ukubana zisehlule empilweni. Into esehluleyo abaningi ukubana ngabe sikhangele kuye umdali lomhlaba. Ngithilo ngesikhathi esidluleyo ukubana ubunzima buyingxenye yempilo. Okuswelakalayo ukuthi nxa usungene ebunzimeni lobo wenzani abantwana bakwaIsrayeli kuthiwa babethi bangalunywa lo wayephakamisa amehla ke masinyane akhangela inyoka ethusa eyenziwe nguMose wayisila. Kwakulobunzima ababehlangana labo obokulunywa izinyoka. Kodwa lo owayelunywa inyoka akhale ngomaye babo azigiqe phansi ahlaba umkhosi angakhangeli inyoka le eyaphakanyiswa nguMose ubana asile bafa. Singangena ebunzimeni kasiyekeleni ukukhala nje kuphela sizibhuqa phansi. Hlaba umkhosi sithwale imkhono emakhanda. Yebo singakwenza kodwa sikwenzeni khona ukusikhangele phezulu kulo ozasisiza kulobo bunzima. Inyoka zempilo kazipheli. Inyoka ezisilumayo lezi zakusiluma kwelizayo kazipheli. Zihlala zikhona ziyingxenye yempilo. Nxa usungene ebunzimeni obunjengalobo obabantwana bakaIsrayeli obokulunywa inyoka, phakamise amehlo akho ukhangele kuNkulunkulu, ukhangele kuJesu. Kungaza ngenxenye kwedlule ngaleso sikhathi kodwa uzakuzwa ngcono, uzazibona lawe umoya wakho usehla. Izinyoka zikhona, abanye ngikhuluma khathesi kunjenje bahlaba umkhosi ngenyoka ebalumileyo eluhlupho lwawolumhlaba. Abantu asoze basisize. Sengitho lababhishopu labafundisi labakhokheli ingayo lezinyanga akusisizi kwesinye isikhathi ngobana labo bonabo bantu bangaphansi kwesandla sikaNkulunkulu. Nxa sesilunyiwe sisizwa ubuhlungu sisahamba emhlabeni sisazibonela ngamehlo asingeneni ebunzimeni sithi nxa siphaa kwalobo bunzima sithi Nkulunkulu awukhangele ngakithi awusisize ube lada sikhulekeni. Nkulunkulu siphakamisele amehlo ethu ngakuwe sicela usizo kuzo zonke inhlupho esingene kuzo ungazisusi kodwa usinike indlela yokuziphunyuka ngoJesu ngiyakhuleka. Amen.
Kulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
There were no countries in Africa before colonization. They were states led by respected traditional leaders. Each state has its own language, is equally respected. We were Christians, but worshiping God in our own African way. We were not educated, but we lived a natural quality life of ours.
Imbongi kaZulu uObed Dube usethole isiqhupho sePan Affairs. Unconywe kakhulu ngenkondlo yakhe ethi Africa.
Nearly divorced. Our skin color wasn't black but chocolate brown. We didn't use money but lived healthy and fairly on barter trade. We didn't have hospitals but we had our own traditional doctors. There was love, peace and harmony amongst us.
This is ukuthi kuthini ngokunqoba kwakhe.
Ngoba kwami kuyangijabulisa kakhulu. Kungenza ngicabange ngifikele ngumqondo ukuthi lami imizamo engiyifakile yonke ngenkondlo sengize ngahlonitshwa ekhaya. Abantu sebeze babona umsebenzi wami, bawonga banginikeza isicoco, ngimakha, ngiyajabula, ngiyajabula, ngiyajabula. Inkondlo edle umhlanganiso yanqoba zonke ngemva kokungqikelana lezinye imbongi, iAfrika yonke, ngethi Afrika.
Khuluma loZulu, umbongi kaZulu.
Inkampani yeKingdom Blue isithe amhlophe yangifakela inkulungwane ezine ezamalandi zathi idla ujabule wenza umcimbi ukholise mfana ekhaya uphakamisa isizwe sakomthwakazi uphakamisa iZimbabwe uphakamisa iAfrika yonke.
Le imbongi kaZulu uObed Dube ubekhuluma leStudio 7 eSeventhora
4. Poverty heavily came on us, unemployment fell on us, chaos blossomed to us.
Ngakugqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele besilazo. Abantu abaningi kwele Zimbabwe abasazilandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Bayehluleka abantu abaningi ukulungiselela ikhefu lekhisimusi ngenxa ye-COVID-19 lokukudeka komnotho weZimbabwe. Kukhangelelwe ukuthi kuzakhethwa umongameli okusemthethweni kusasa kwele Melika, umongameli Donald Trump elokhu esithi nguye owanqoba kukhetho lolu. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalisayo ngukhipu Stube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.